abalwela amalungelo abantwana lengcwethi ezibona ngehlala kahle yabo bakhutheza uhulumende weZimbabwe ukubana aphume lemithetho elakho ukuvikela abantwana ukuze bengahlukunyezwa. Kuthi lalabo abatholakala belamacala okuhlukumeza abantwana lokubadlwengula bajeziswe kanzima bagwetshwe okweneleyo, hatshi ukuyapika iminyaka emilutshwana. Babe sebekhululwa besibe siyadala amanye njalo amacala afanayo. Abazali bathi leli langa liqakathekile ukubana linanzwe kukhunjuzwane ngokulondoloza amalungelo abantwana njengoba beyibo ikusasa elizwe. Ngakho ke kumele uhulumende abe lemithetho eyenza abantwana bengabhekani lobunzima ekufinyeleleni imfundo lula, usizo lokwelatshwa kanye lokuthola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni, ama-vaccinations, ukudla lokunye. Abenhlanganiso ezilwela abantwana abangamantombazana ezifana le-MyAge Zimbabwe bathi udubo olukhulu okwamanje elizweni ngolokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancane okuvame ukwenziwa ngabazali bemuli eziswelayo ezimpofu kunye labezinye inkolo ezifana labesipostoli. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo yeZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Technology Trust labo bakhuthaza uhulumende ukubana akhangelisise ilungelo lomntwana hatshi okhubazekileyo kuphela kodwa olomzali okhubazekileyo laye. Lokhu bakutsho besithi ngoba abantwana abancane okumele bengabe basesikolo bayabonakala ngezikhathi eziningi beqhuba abazali abangaboniyo betshona becela uncedo emphakathini kulokuthi ngabe besesikolo. Abayinhlanganiso ibona ngenhlala kahle yabantwana emhlabeni jikelele eye-UNICEF bathi bahlela ukunanzwa kwaleli langa ngenhloso yokulimukisa lokukhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo lomntwana ngoba liyafana lelo muntu omdala. Ekhuluma emhlanganeni oqoqoye ngabe UNICEF kwele Namibia ngempela sonto, omunye wabasekeli bakamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mahadi uthe eleZimbabwe lilemithetho eqinileyo evikela lokulondoloza ilungelo lomntwana wonke njalo zikhona inhlelo eziningi zokubona ukubana imithetho le iyalandelwa.
I would like to from the onset to say that Zimbabwe is a signatory to all to the UN Convention that has got to do with the rights of children. The rights, all the rights of children that are enshrined in that convention, Zimbabwe has adhered to and has ratified them. We in Zimbabwe, at the onset of our independence, we declared that education was going to be free up to tertiary level, up to secondary level, and that we did.
Inhlanganiso yaye UNICEF ithi kunje phakathi kwabantwana abalishumi abaphansi kweminyaka elishumi yokuzalwa abathuba nomunye babo abakwazi ukubala lokubhala. Kuthi phakathi kwabasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lanhlanu 15 yokuzalwa kusiya kwengamashumi amabili lanhlanu 25, iUNICEF ithi abayisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini babo abala misebenzi yokuzinakekela. Leli langa lahlelwa ngabenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka 1959 ukuthi linanzwe iminyaka yonke mhla ka 20 Lwezi. Lonyaka ilanga le World Children's Day linanzwa phansi kwendingimba ethi Every Child, Every Right. Ngimeleyo umsakazo we-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.